nanga kuyabe khona na befosa sizoyenza i-first lokuzenza COVID-19 vaccine exercise konapha eVictoria Falls esibhedlela sethu esikhulu. Thina njenge-council singenela ngokuthi njoba town yethu solely relying on tourism ibiwile, i-business ibingekho, abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane onalo we-COVID-19 i-coronavirus. Sithe ngcono sisukume njoba i-government isisekele ngokuthi iqale nge-Victoria Falls. Sisukume siphathisane ne-government siyisekele ekuthini abantu bonke besukume bebuye bezohlaba amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane. Thina njenge-council sifisa ukuthi i-business i-tourism isukume abantu ukuze bebuyele bephile impilo ababeziphila before i-coronavirus period. Amalanga amathathu adlulileyo besebenza kanye ne-Ministry of Health ku-set up ama-vaccination centers. Sithole njalo ama-donations from ama-tourism players. Bakhona abadonate i-fuel, bakhona abadonate njalo izimali ezithize. Njalo i-council i-donate ama-ambulance amabili. Sadonate njalo le 8-ton truck yokuthi ithwale ama-fridge azagcina lowo muthi wokuvaccinate abantu. Abantu basukumile ngama numbers bayavaccinator kulama lines lapho okulama vaccination centers ethu. Njalo ngidaza abantu ukuthi besukume behambe bevaccinator ukuze ama tourists ebele confidence ukuthi Victoria Falls is a safe place ukuthi beyivakatshele. Njalo siforma ama information centers akhokhelwa ngujaha okuthiwa nguPrince nomunye okuthiwa nguMakoni. Bazakhuthaza abantu ukuthi besukume bevaccinator njalo bebakhuthaza ngokuqakatheka kokuthi bevaccinate.
Umongameli Mnangagwanga kwakhe lizahlangana la yini njenge-council njalo kuyini leyabe likwenza nqali layo leqola lakhe.
Ngiyajabula ukuthi umongameli uyabuya lapha kusasa following ukuthi sam-accorda i-freedom of the city ngo-December. Njalo uzabuya lapha ezothola i-first dose yakhe eye-vaccine kanye lami mina mayor konapha eVictoria Falls. So siyakujabulela lokho ukuthi bakhethe iVictoria Falls ukuthi ibe ngeyokuqala eZimbabwe ukuthi ithole ama-vaccine ngoba i-Falls yiyo eyi-face yelizwe lijikelele ngenxa yokuthi yamukela izethekelo ezivela emazweni wonke omhlaba. Yikho ngiyakujabulela ukuthi uPresident ukhethe iVictoria Falls njenge-pilot project yakhe.
Lithe linike umongameli Mnangagwa i-freedom of the city ngo-December umnyaka odluleyo. Yiziphi izizathu njalo wonke umuntu uyakuthakazelela lokhu yini?
Ya, i-freedom of the city yisicoco esinikwa umuntu oyabe eseve ilizwe kumbe ngithi town yona leyo ngezinga eliphezulu. So, but akulani okwa-attached that accolade. So, i-freedom of the city inhlonipho nje enikwa umuntu oyabe nike an exceptional service to the country or to that particular town. And abantu bakuthakazelela lokho esakwenzayo ngoba bearing fruit njalo sisebenza kuhle le-central government kanye lo-president wethu amasibiza
Mnangagwa. Ye, lokhu-ke abanye babemsole ngakho ukuthi uyephula amalungelo oluntu kuye.
Hayi, lapho angila comment mangoba. Hayi, i-ofisi yami is not mandated to comment.